ngokusolakala kwenhlanhla kasi kasi kulelo banga ngoba ingathi umhlabathi wethu kumbe i-level ground yethu kayilingani ezintweni eziningi okungangokuthi i-media yethu kayisakazi ngokufananayo ngabantu laba abakhokhelayo so kasikafiki lapho sibile ukuthi labantu base abaningi basajwayele ama-slogan ukuthi phansi lobani ande wena ubani kawulawe nxa ande bona akukafiki kuleli ibanga
kuyukuthi umnumzana Chamisa lo mnumzana Mnanga kwaba maphambo kwabantu babachasisela ababezakwenza inhlelo zabo zonke kwakungacaca ukuthi ngempela omunye kakwazi ukuthi uzakwenzani
kwakungaba sobala sengisho wonke lama-candidates ayekhona uNkosana Moyo uNkosana Moyo wayesitsho kakhulu ukuthi abantu kababuza abantu babo ezama ukufundisa ama-voters ukuthi buzani nama-candidates ukuthi afuna ukwenzani alo mbono bani so kanti laba abanye labo babesenza izilogan zebandla labo angithi yabona lokuthi tshisa mpama kumbe abanye bethi bona
hayi akezakala kodwa sesikhangela izizalwane zezimbabwe ezihlala lapha emelika zona zile ndaba yini lokwenzakala kwezomumo welizwe kwezombusazwe ziyavota yini
ye kuleli lizwe sibili engibazi abaningi hhayi bayatshiseka sibili befuna ukuthi kube lo tshintsho kumbe kube bakhethe lowo muntu abamfunayo bayatshiseka sibili abantwana ngazo kumbe ukuthi sisuka endaweni engani ilo dlakela entweni zokuba ngazo so sibuya lapha sibili sifuna ukuthi sizwakale ukuthi sikhona ngendlela yokuvota ngazo sithola amaphepha khona
kuba liqiniso yini ukuthi abantu abansundu balandela kakhulu ama-Democrats kulama-Republicans
ye kuliqiniso lokho sihle abantu abansundu ngemvelo balandela ama-Democrats ukwedlula ama-Republicans kodwa isimanga yikuthi nxa ukhangela imbalo zabona ukuthi ama-Republicans yiwe awakhulula abantu ukuthi baphume ebugqeleni ebesilevel kodwa ngokuya sokutshintshile ama-Democrats yiwasekhanye semela amalungelo abantu ukwedlula ama-Republicans
kodwa abansundu abalapha bakhanya lokhu bethanda ama-Democrats ama-African Americans
ye kakhulu lanxa abanye besithi bona ama-Democrats ayaphonga ukuqila abantu abansundu abasebenzise angaze abasabanika lutho kodwa ke kunengabantu abansundu kulokhu buningi bugxile kakhulu kubandla lama-Democrats.